mina ngithi mina ngaye uhambe ilizwi lesikhondi esithi khona impi leyi kayiphele kayine ngoba kufa abantu abangenacala ye kungabe kulama-business interest kumbe yegas kumbe ngani kodwa okwakhakhesi sokukhanya sokubhidliza ilungelo labantu abangenacala.
Kulabantu asebeqale ukuvunyelwa ukuphuma eGaza laphana besiya e-Egypt ikakhulu izizalwane zamanye amazwe lokhu ukubona nje.
Yabona ukuthi mina kuthiwa khona abantu izakhamizi ezingasize zeGaza seziphuma kungaba nenkinga kuhle ukuthi abantu bezinye izizwe baphume ngoba iseyimpi yabo kodwa kungaba nje le nkinga yokuthi Israel yaqala nje khona ukujika amanye amabhomba. Mina ngithi angitsho ukuthi mina ngabake bengaphumi ya into enhle ngoba irafa vele ibhodelana ingavula ukuthi abantu baphume kungaasize kuhluphe ukuthi impahla nokudla bemithi namanzi kungene ukuvele e-Egypt kodwa kawucine khonapho ukuthi abaphumayo kabaphume laba abahlaselayo kuthithi khona babehlasela aphetsheya kwegaza balokhu behlasela nangapha ngaphansi egaza lokhu yikuphambanisa kabaphume kodwa impi ngabele yayiphele.
Okungaqeda limpi kungaba yikuyini?
I-America umnumzana uJoe Biden nguye olelizwi elingamisa impi nxa engathi khona impi yayiphele kungapheleli khonapho ukuphela kwempi bheka lokhu ngoba ama-Israeli bona bathi khona bafuna ukuthi base baphilize wonke amabutho amakecatsha ehamas asize kwenzakale ibe cathi alibhilizwa njalo so lokhu okuvele kukhulunywa kuthiwa khona impi khathi singaphela udaba lwe-two state solution kaliphinde lifakwe emkhathini.